Umabhalane wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bhebhe uthi ababuyeli emuva ngokutshengisela ngomgqibelo.
Sesibancene sesidubeke kakhulu, abantu beZimbabwe sebedubeke kakhulu, kulilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho and sizakwenza kumbe bayafuna kumbe abafuni.
Umnumzana Felix Mafa ongumsekeli wesikhulumi se-MDCT wobulawayo ukhuthaze ukuba abantu abasekela umbono webandla lakhe babasekele ngokuza labo bezotshengisela.
Yebo, namhlanje i-MDC Bulawayo Province at the press conference isiqokoqela sendaba nanzi. Thina koBulawayo sithi asifuni ama-bond notes, njalo sifuna ukuthi uPresident Mugabe nezanu bachasise nge-$15 billion yatshontshwayo noma abantu laba abayitshontshwayo bahanjiswe emthethandaba. Sikhalaza njalo ukuthi sifuna imisebenzi, ama-firms adilika, 93% koBulawayo abantu asisebenzi. Sifuna umgabe wasipromisa 2.2 million jobs, khathesi sifuna kule 3 million unemployment.
Umnumzana Mandla Sibanda oyisikhulumi sebandla le-MDCT koBulawayo ugcizelele amazwi kamafa.
Okokuqala, ama-structures e-party are going to be involved. And ama-structures e-party maningi wona wodwa. They run into tens of thousands. And then kodwa-ke lo Zulu jikelele layo unxusiwe.
Osakhulayo wakoBulawayo uNkosazana Dorcas Ncube ubike ukuba ukutshengisela okuqoqwa libandla le-MDCT uyakusekela ngoba iningi labasakhulayo alilamsebenzi njalo lempilo inzima.
Thina abasakhulayo into esikhathaza kakhulu njalo ezasenza siye matcha mhlaka 28 May ngeSaturday yikuthi ontanga abaningi abasebenzi, ontanga abaningi batholakala emabrithini. Kodwa iZANU-PF yasithembisa ukuthi khonkhona izasinika ingangena embusweni.
Injongo yokutshengisela lokhu kubalisa ukwala imali yama-bond note, ukwazi nge-US 15 billion ethiwa yanyamalala, imisebenzi eyi-2.2 million eyathenjiswa libandla elibusayo leZANU-PF, lokuthi uhulumende kayeke umkhuba omubi okuphazamisa ukusebenza kwamakhansili ezweni. Akukazakali ukuthi umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uzaphatheka ekutshengiseleni lokhu na ngoba usesibhedlela kwele South Africa. NgoLwesithathu ibandla leZANU-PF litshengisele inkulungwane zabasekeli zangena izitaladeni zeHarare zisithi zitshengisela usekelo lukamongameli Mugabe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.